Amakholeji emfundo yaphezulu ama-polytechnic kanye nama-university alezikhathi lapho atholisa izifundi ithuba lokuyafundela imisebenzi ephathelane lalokho eziyabe zikufundela phansi kohlelo olwe-industrial attachment kumbe internship. Kulokuthi balolonge ubungcishi emsebenzini abawufundelayo, abafundi abaningi sebekhala ngokuthi yibo asebesebenza umsebenzi wonke okumele wenziwe iziqatshwa kodwa bengaholiswa. Unkosikazi Thubeni Hlendlovu ngomunye wako wafundela umsebenzi ngesikhathi esekholishini ogcizelela kulokhu.
As an intern or an attachee, we are expected to work as a permanent employee. And imali oyitholayo, that is if we are withholding, it's incane kakhulu, but they expect you to report for work every single day. And okubuhlungu kakhulu ukuthi ama-attachees amanye they are being given attachment but engela supervisor.
Wengeze ethi uhulumende kumele afake umthetho wokuthi izifundi lezi lazo zithole ukuyimadlana komchova nje.
Ama-attachees need to be given a certain amount of money when they are on attachment, and that policy needs to be enforced. Civil government needs to monitor. At least bengabanika i-allowance yokugada le-lunch akwazi ukuthenga i-time.
Umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi zasemakholishini yemfundo yaphezulu kanye lama-university e-Zimbabwe National Students Union, ZINASU, uBenon Ncube, uthi kulokuncindezelwa kwabafundi okukhulu, ikakhulu kubafundi besifazane.
Okokuqala ukuthi basebenza bengaholi, kodwa-ke esikolo kumele silokhu sibhadale i-school fees. Sokusiba lalokho ukuthi imisebenzi esiyenzayo ayisiyo iyabe ihambelana le-program engivele ngiyi-aplayele ngisiyasebenza kuleyo ndawo. Elinye into esigcina isihlupha lapha ukuthi ama-students angamankazana agcina asehlangana lenhlupho eziningi ngoba ngenxa ye-situation abakiyo abaningi bagcina sebe-sexually exploited ngo-boss babo labantu abasebenza labo ku-working field. Isikolo kumele sona senelise ukubadingela i-attachment, sibatholele i-attachment kulokuthi sithi umntwana ahamba ayozidingela yena yedwa.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi umnumzana Sam Mugumisi laye usekela umbono wokuthi kube lomthetho ovikela izifundi ukuze zingephulelwa ilungelo lazo.
Naturally when
kusimanesi ngoba abafundi abadinga indawo zokufundela umsebenzi sebebaningi kakhulu kwedlula indawo ezingabathatha. Inhlanganiso ezimela izisebenzi kumele zivuse inkophe ukuze kuvinjwe ukuthi abantu abaqhatshiweyo bengathathelwa imisebenzi. Izifundi zizofundela imisebenzi zivela emakolitini. Ngesikhathi esifanayo kuyadingeka ukuthi kubunjwe imithetho yokuvikela izifundi ezidinga ukufundela imisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso emele abaqashi labosomabhizimusi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, unkosikazi Nesta Mukwewa, uthi nxa abafundi beku-internship akumelanga ukuthi bekhangelele ukuholiswa ngoba bengaqashwanga kodwa basezifundweni.
These students are coming to learn.
Umthetho uthi wonke umuntu ongaba esenkampanini kumbe enhlanganisweni kumele abe le-contract. Sikhangele ugwalo lolu uma sikhuluma ngendaba yezifundi kulotshiwe egcekeni ukuba abafundi kabakho emsebenzini kodwa bazofunda umsebenzi. Abaqhatshiweyo yibo abancedisa abafundi ngokuthi umsebenzi wenziwa njani.
They are not qualified, but they are learning.
Unobhala ogatsha olubona ngezezisebenzi unumzana Simon Masanga uthi uhulumende uyakwazi ukuba kulabo okukhanda kakhulu kubosomabhizimusi abaphatha abafundi njengabaqatshiweyo kuyindlela yokungafuni ukuholisa izisebenzi zoqotho imali ethe xaxa. Uqhubeke ethi ugatsha lwakhe luzaqinisa umsebenzi wokubona ukuba usomabhizimusi kanye lenhlanganiso zakuleli zilezisebenzi ezinjani ngenhloso yokumelana lodubo lokusetshenziswa kwabafundi. Ingcithi zithi ukuvaliswa kwamankampani athize kuleli yikho ukuthiya abanye abafundi bencindezelwa ngoba indawo zokufundela imisebenzi ziyabe sezizilutshwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.